siyabonga ndimi yakhe lo Chris lichona njani mthwakazo muhle siyalamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ka 9 ngonhlangula 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Hola mukela emoyeni ngenjabulo ngonto ngameli inkomo endabeni zethu lamhlanje.
Yesterday they staged the robbery for us. Two women came around 1 o'clock.
Izolo abesifazana ababili baze kithi lapha phakathi laphakathi wobusuku bezenzisa ngani balahlekile bethi bavela e-airport bebuza indlela yokuya komrewo.
Kubotshwa abanye babaphatheke emkhankasweni wokuhlala lokulala e-Africa Unity Square eHarare besola umbuso kamongameli Robert Mugabe. Umongameli Mugabe umangalisa abanengi ngokwethusela abalwa impi yenkululeko ngokuthi bangakhohlwa umbhuqazwe wegugurawundi.
Udaba lokuthi uhulumende weBotswana akhanyelisise ukunikeza i-citizenship kulabo abavela ngaphandle lwamukelekile kakhulu ngoba abaningi bebethena down kungela sizathu. Nxa sebekhuluma nge-point-based system kungaba ngcono kakhulu.
Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele Botswana sezilethemba lokuthi sezizaqala ukuphiwa incwadi zokuba izizalwane zakulelo lizwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abanye babaphatheke emkhankasweni wokuhlala lokulala egcekeni le-Africa Unity Square eHarare besola umbuso kamongameli Robert Mugabe lezanu PF babotshiwe njalo bagoqela umnumzana Patson Dzamara. Kubika uMavis Gama.
Omunye wabasinde kulokhu kubotshwa engophila lobugoga unkosikazi Naspa Manyawu uthi kuqale ukubotshwa abahlanu babo izolo.
Because yesterday they staged the robbery for us. Two women came around 1 o'clock.
Izolo abesifazana ababili baze kithi lapha phakathi laphakathi wobusuku bezenzisa ngani balahlekile bethi bavela e-airport bebuza indlela yokuya komrewo. Amajaha bekhona khona labo ababuzisise ukuba balubhekise ngaphi sibisibili. Bona bathi bafuna ukuya komrewo. Basebesithi bacela ukuphelekezelwa thina sala badlula ingathi kukhona lapho abaya khona. Baphenduka sebeyisiqubu begijima ngemva kwesikhatshana behlaba umkhosi ukuba kulamasela kanti bekuvele kulamapholisa abecatshile emnyameni phakathi kwamaloa.
Lamhla emini yantambama uManyawu uthi amapholisa ephinde abuya azathatha abanye njalo abayisitshiyagalombili okubalisa unkosazana Linda Masarira obenguyena sikhulumeli sabaphatheke ekutshengiseleni lokhu.
It's around I don't remember the time we decided to
ngisakhumbula isikhathi sibili ukuba bekuyisikhathi bani sithe ngcono siye endlini encane bekule mota nje yohlobo lwe-defender ebimi bucwadlana nje lalapho besiwuthene khona. Sithe ngokube dlula nje sibone nje sebesehla besiya lapho kulabanye bethu khona. Thina besicabanga ukuthi benza njalo njengehlala yenza bezazidlulela njengalokho abahlezi bekwenza. Kodwa-ke sibone sebethatha abanye bethu bebachovela umuntu wonke emodeni yabo.
UManyawu labanye bakhe abaseleyo basinde ekubotshweni ngoba bebeyedinga indlu encane njalo bathi kabasoze basuke kuleyo ndawo kuze kufezeke abakukhankaselayo. Amapholisa la abikwa eze ngesikhathi kulungiselelwa umhlangano abavame ukungena ngehola lesihlanu nsuku zonke okwazisana ngokwenzakalayo. Ngesikhathi lolu daba lulotshwa, amagqwetha enhlanganiso elwela ilungelo loluntu eyeZimbabwe Lawyers for Human Rights abelokhu engakaphenduki eHarare Central Police lapho okusiwe ababotshiweyo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Umongameli Robert Mugabe namhla uchiye amalunga ebandla lakhe ebambe owangaphansi ngemva kokutshela iziphathamandla zaleli bandla ukuthi yabalwa impi yenkululeko abafuna umnumzana Emmerson Mnangagwa athathe isikhundla sakhe. Akumelanga uxolo, akumelanga bakhohlwe umbhuqazwe weGugurahundi. Sethula imbiko yakhe emhlanganweni we-Central Committee yaleli bandla eHarare. Umongameli Mugabe uthe inhlanganiso yabalwa impi yenkululeko yasungulwa ngenjongo yokunakekela abalwa impi laba, hathi ukukhetha ozathatha isikhundla sikaMugabe. Umugabe ubikwa ebethusele esithi ama-distance akuzama lokho kodwa liyazi lani okwenzakalayo. Kwaba lokulwa, lokubulawa, ubudlwangudlwangu. Asisoze sikuvumele lokho.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kilohertz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele Botswana sezilethemba lokuthi sezizaqala ukuphiwa incwadi zokuba izizalwane zakulelo lizwe i-citizenship ngemva kokuba uhulumende ethe usezakhangelisisa indlela akhetha ngayo labo abafuna ukuba ngabe Botswana. Intatheli zindaba yethu uMartin Gwenya uyalandisa.
Lokho kuzangemva kokuba iningi lehluleke ukuthola incwadi zokubamba eBotswana ngenxa yokuthele eBotswana liqinise imithetho kulabo abafuna lezi ncwadi, kodwa amalunga edalela eParliament asanda kukhonana esithi ukuqhubeka kuncishwa abavela kwamanye amazwe amaphepha ukuthi babe ngabe eBotswana kubuyisela emuva inqubela phambili kakhulu kwezomnotho. Umnumzana Samson kumamoyo olilunga ledalela eParliament uthi kazwisisi ukuthi kungani ukuthi abavela ngaphandle bengaphiwa incwadi kakhulu abaletha ulwazi olungekho elizweni. Uqhubeke esithi amazwe afana labo Melika babo ne umnotho ukhula ngenxa yokuvula imincele besamukela izolwane ezivela kwamanye amazwe. Elinye ilunga ledalela eParliament umzana Biki Butale uthi eBotswana kumele licabange ukunikeza izalwane zakwamanye amazwe amaphepha okuhlala unompela eBotswana. Uthi kuyamangalisa ukuthi kungani abanye abalezimuli njalo bethethe kumbe bendele eBotswana bengaphiwa amaphepha okuhlala eBotswana. Ugatsha olubona ukungena kwabavela phandle kwelizwe luthi luzakhangelisisa kakutsha lolu daba ukuze kusetshenziswe imiklomelo ukukhetha abangaphiwa amaphepha. Apha eZimbabwe abalinani eliphezulu belandelele India abadinga incwadi zeBotswana bakomukele lokhu.
I-points based system siyamukela kakhulu, sibona ngani ingasiza kakhulu ikakhulu thine sesibe lapha isikhathi eside kakhulu esingakhangelelanga ukubuyela ekhaya. I mean for umuntu onjengami oselapha 19 years angeke ngibe ngisafuna ukubuyela ekhaya. Mfisa nje ukuthi singasizakala ngali points based system abafuna ukuyintroduce.
Ngokunjalo unkosazana Mavis Dube uthi baningi abakade beliswa bebiselwa emuva bengaphumeleli ukuthola izithupha zeBotswana.
Udaba lokuthi uhulumende weBotswana akhanyelisise ukunikeza i-citizenship kulabo abavela ngaphandle lwamukelekile kakhulu ngoba abaningi bebethena down kungela sizathu. Ngase bekhuluma nge-point based system kungaba ngcono kakhulu.
Uhulumende yena uthi uzakhayelisisa zonke indlela angakhulisa ngayo usapho lweBotswana, kodwa isithu uzakwenza lokhu ngokunanzelela iningi ikakhulu eseleminyaka lasuka eZimbabwe lizithola seliqale imuli lezizalwane zeBotswana kodwa bekhala ngokuthi bahlala nzima ngoba yela maphepha aqondileyo. NginguMartin Gwenya oyindaba zeStudio 7 ngisabonga leBotswana.
Kulabahlabeleli beZimbabwe abahlala kwele South Africa abalichumi asebebumbe umanyano wabo othiwa yikwayeza music production ngenjongo yokuxhasana bathuthukisane. Okhuluma emele inhlanganiso le njalo engomunye wabaculi laba uTezani Spanda uchazisele iStudio 7 okunengi ngenhlanganiso yabo.
Inhlanganiso yethu ibizwa ke ngokuthi iKwayeza Music Productions. Sisungule ekuqaleni kwalonyaka ke sisungule ke singabaculi abayishumi ukuthi sihlanganise abaculi njengoba sahlanganisa nje le nhlanganiso siyenzela ukuthi abaculi khona ukuthi ma senza ama shows noma siperforma somewhere and then sihambe sihlanganiso nje sinjalo.
Kungani likubone kuqakathekile ukubana lihlangane njengabaculi?
Bone kuqakathekile kakhulu njengamaculi ke basekhaya. Sibone ukuthi abaculi njengathi siyabaningi ke asebe nomkantshobomvu ke esinabo lana. Sasesibona ke ukuthi emculweni kahle kahle kunento ezinye okunye akuhambi kahle in terms of masibheka ukuthengisa kahle kahle umusic wakithi awuhambi ngendlela. Sabona ke ukuthi uma wenza into wedwa kahle kahle akuhambi kahle. Sasesibona ke ukuthi ungcono ke sihlanganise njengabaculi sibaningi ukuthi masiya kuma shows sambe sibaningi nama siyenza into ezithile ke into masiyenza sibaningi sabona ukuthi iyo into efanelekile. Engingathanda ke ukugcizelela kubaculi bakithi ngithanda ukugcizelela ukuthi basifanele sibambisane kakhulu kwezo umculo ngoba masibheka ke umculo wakithi izinga lawo ungathi liyehla liba phansi kakhulu. Abantu bafanele besibone nathi ukuba sinamandla noma siyakhona ukuyenza lento esiyenzayo. Kepha ke uma uyenza lento uwedwa kahle kahle kugcina ungabonakali into esiyenzayo. Bengalangazelela nabo ukuthi bangayenza like ama organizations ama associations noma ke sifise ukuthi mhlawumbe kwelinye lamalanga uthole ukuthi abanosizo basize kule kwethu kwenzayo sikhona ukuthi nabaculi abanye bangene kule nto esiyenzayo and then iphumelele iye phambili nathi sizibone sesiqhubeka sesisiya kwelinye izinga.
Umnumzana Tedzani Spanda ngomhlabeleli njalo isikhulumeli senhlanganiso yeKwayeza Music Production. Sixoxela eseJohannesburg kwele South Africa. Ku Studio 7 Live Talk lamhlanje kuhlelwa sihluzeni bomama sikhangela ukusilela kwemali elizweni. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Abebandla lezombusazwe ele Kurdistan Workers Party kwele Turkey bathi yibo abahlasele inkamba yamapolisa esigabeni seMardin esingezansi ngokuya ngempumalanga yelizwe. Kukhangelelwe abantu abangafika inkulungwane ezilithumelane embuthoneni womthandazo emfeni kaMnumzana Mohammed Ali yena oyedume ngomdlalo wenqindi. Lo mbuthano ozaphunyiswa emsakazweni kamabonakude lasebulentshini be-internet wenzelwa eFreedom Hall eLouisville eKentucky lapho asungula khona umsebenzi wakhe wenqindi ngo-1916. Unkosikazi Joyce Mchuru ubekhangelelwe ngabanengi ukuthi uzakhokhela ibandla elingathatha intambo zombuso kubandla leZANU-PF kusukela ekuxotsheni kwakhe kubandla leZANU-PF wazisa ukuba uzakhokhela ibandla leZimbabwe People First. Kodwa ngemva kwenyanga ezimbalwa sekuphoselwana aqatha kuleli bandla abanye besithi sebesuka bebuyela kubandla leZANU PF. Kambe kungaba kusenzakalani kuleli bandla ebesiliphe abanengi ithemba. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya endawonye lesikhulumeli sebandla leZimbabwe People First. Umnumzana Methuseli Moyo onguye oqala lingxoxo.
kubanja lethu eZimbabwe Police Force konke kuhamba kuhle okutsho ukuliqinisa ukuthi kube kwaba lembiko kumaphepha ndaba ukuthi kulokunye okungahambi kuhle ngokubona kwethu imbiko leyi singaza ke sithi ingamanga kodwa okuliqinisa kusuke kwengezwa bekulenhluthanyana ezincane ezilungisiwe ngikhuluma kunje akulahlupho konke kuyahamba kuhle ibandla liqhubekela phambili
nantu daba babangwenya ngokuzwa kakho wena ubona ungani okukhulunywa ngubaba umoyo lapha uyakuzwisisa
ngiyaqinisa ukuthi phela sebe sijabula ukuthi nxa amaqembu aphilisayo semaningi kuyakuzafaka ipressure izani ukuphiye futhi guquke kodwa inkinga engilayo ngezempf ukuthi phela nje vele abantu bakhona bonke baphuma kwizani uphiye abaningi bakhona abanye ngibadejakuhla ku-MDC so vele ama-strains lana ezanukhezana ubudlwangudlwangu lobuqholo lobuqili kuvele kukhona abanye kuswelakale anje sesizathu yakhona ujim khonaka abaqala ukungena sephumile sebebile kwizanukhezo so kuzafunika umbuzo ukuthi nxa umoya ekhulume akula nkinga endlozi hamba kuhle ngayo yakhuluma iqiniso wenzela ukuthi thina ama-analyst sincedise lathi inkulumo zethu ukuthi into zibhalansa kanjani kodwa nxa besithi khona uhamba kuhle kodwa amaphepha esithi khona kula bantu abaphumayo kulo kuxabana kula ma-disturbance khanya vele iqiniso lakhona so zivelezithi uhamba kanjani
nantu daba babamoya
ngiyakuzwa okukhulunywa ngobaba uNgwenya kodwa njengoba senzilo abantu ababili abathathu abavele besazakala vele ukuthi balohlupho nalapho abavela khona babe lohlupho bafika ebandleni sabayimukela ngohlupho lwabo lolu umuntu nxa evele elokwakhe akucatshelwayo elohlanga lwakhe bathi isikhwehle kasintshi kukhala kwaso abanye batho njalo yibo bona ababantu babe babili bebathathu kodwa thina kithi njengebandla akusoduko ngoba zento esehlulayo hhayi bathilo bona ababili abathathu ukuthi bafuna ukubuyela lapho ababekhona kodwa hhayi zathi ngabavalelisa ukuthi babuyele ngiyamuzwa uNgwenya ukuthi kumele kukhulunywe iqiniso liqiniso lolelo engilikhulumayo ipolitics ikakhulu nxa iphathi inkulu kunabantu abaningi eZimbabwe kula sikolo sepolitics omunye umuntu wabeyifundela khonapho labantu abavela emaphathini amaningi athiyeneyo izanu yaleyo ayiqambayo o-MDC ozaphu navela kuzaphu abanye babevele bengekho kupolitics yimbiza kuyaphekwa sile program ethe kuthiwa i-inclusivity ukungazenza ama-structure sifaka wonke umuntu khangela ukuthi abantu bavele endaweni ezijeneyo sifuna bahlangane kuzeze zibandle eliqinileyo yikho sikwenzayo abanye bathathwa ludumo besuka lapho abasuka khona becabanga ukuthi lapho abakhona kuzafika kube njengalapho ababesuka khona bafica kunganjalo yikho bebuyela bazabuyela bodwa
nantu daba mnumzana Ngwenya uyavumelana laye yini lapho baba umoya
uyabona inkinga yakhona yokuthi phela i-politics ngama-impression i-brand yakhona veispam i-brand entsha enjengezimpf babefanele babe sebekwazi bona ukuthi vele ama-infiltrators ezanupf akhona kanti kungani ama-systems abo engafaki ipethi kuhle ukwenzela ukuthi umuntu wonke ongenayo nxa vele kuthiwakhona ilunga esiwa ngujim khonaka liyangena epartini vele hleli kwazi ukuthi i-system yekuvesa kayimanga kuhle kathi esibantu sikhangelanela ngama-elections ngo-2018 ama-candidates akhona bayebebathethe ngabo yiwo ama-same candidates abazabengavotelwa ngabantu yabona kanti yiwo amathi abazawuthi sifina kuzanupf ukuthi hamba lama-systems abo suba lama-by-elections so mina ngibona ngathi engxenye ama-systems ama-opposition parties gabale ama-systems gabale lama-systems akwazi ukuthi babe becenga abantu bekhipha umsobho abantu abangamanga kuhle ngoba ama-infiltration ivele ikhona kodwa njengoba bengitshile ukuthi kufanele kube leqiniso ukwenzela ukuthi abantu babekwazi ukuthi nxa bevotela i-ZMPF bavotela i-ZMPF e-independent atho ama-artifacts amafufu ezanupf
nantu daba mnumzana moyo uyavumelana laye yini uNgwenyanga lokhu akutsho
ngiyakuzwa uNgwenya akutshoyo ukucenga akutshoyo khonokho okwenzakalayo ukucenga kwangikhona khonokho i-politics yinto esingathi thina i-voluntary umuntu uyaziyela yedwa ethi ngizojoyina akunzima loba umshona loba unjani waza kuthi emuntwini lwana hhayi wona abakobana sibafuni abakobana sibafuni siyamyekela angene nxa esephakathi elandela okwakulandileyo nxa ebona kuzokuzehlula mbe zokunzima uzaphuma njengabona abaphumileyo ephume enjani ahambe i-infiltration yinto evele ihlala ikhona kupolitics ungaza kuyibalekele ikakhulu nxa ubhekane le-government ngengithi iphathe njengezanupf
hhayi isikhathi sesingasavumi ungasigqibelwa uhlelo lwethu mnumzana Ngwenya
iqiniso ngoba esifanele sikwazi asiqondane namalokhetho lwelo kubhathekileyo ilunga ngathi iqembu nxa liyiqembu elitsha kumbe ilindele elikhona ngakube le ndlela zokucenga abukuyenzela ukuthi abantu abazabe bekhethwa ukubeka babe ngama-office bearers babe bangama candidates kumbe yizi people facing the MDC kumbe in national constituency ngababe lela ma systems ayenza ukuthi kube lama candidates ale credibility ukwenzela ukuthi abantu sibe siyavota babe beqinise ukuthi brand yakho na iso brand ezakunasibilisi sibise lokuzana PF.
Lo ngumnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi kwezombusazwe, obexoxa endawonye lesikhulumeli sebandla leZimbabwe People First, umnumzana Methuseli Moyo, bebelo Chris Gande wa Studio 7.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampaba fobembula.
Lamlela ndwandwe,
lamlela.
Uhlelo lwezemaphandleni namhla ngikhangela ukonakala kwemigwaqo eya emaphandleni osokuphazamise kakhulu inhlelo zentuthuko. Ngilesakhamuzisa kombimba umnumzana Difa Dube. Ngiyakwamukela kuhlelo Dube.
Ngiyabonga ukwasehlelweni babungoma.
Bayakhala abantu abaningi ngokonakala kwemigwaqo, kwenzakalani?
Isimo esikhangelane lazo lapha emakhaya kunzima kakhulu, akukhethelekile ukuthi noma kungapi, but yonke indawo nje elizwe lonke leZimbabwe bakhangelane lohlupho olufanayo. Imigwaqo sekulokho yagejwa ngamanzi ngaleyo mnyaka eyadlulayo, kwabuya kwaphinda njalo kwaphinda njalo, ayikho i-maintenance ekhona eyenzakeleyo noma etshengiselayo ukuthi mhlambe kulento engcono njalo etshengisela ukuthi zindlela ezisetshenziswa ngabantu phosensuku zonke.
Ukonakala kwemigwaqo lokho ungathi kuphazamisa inhlelo zentuthuko ngandlela bani?
Kuyaphazamisa kakhulu babunkomo, ngoba njalo ukonakala kwemigwaqo kusho njalo ngokuthi ikufa kwalezo zimota ezihamba kuleyo mgwaqo. Kunje nje njengoba sikhuluma, eminye imigwaqo kathesi ngikhangele njengendlela esuka ePlumtree isiya kumakhulela akusela bhasi ekuhamba khona. Izimota zinezincane amakhumbi abazama ukuthi bancengise khona ukuthi bathwala abantu, ukuthi bathwala abantu babahambise emadorobheni, ayahamba insukwane ezimbili ezintathu ikhumbi imota leyo iyabisisile. Kuyinto ebuhlungu kakhulu ngoba ngokuthi kunjalo umuntu uyagula ekumakhulela. Nxa egula ekumakhulela akatholi i-transport ezamthwala emhambise ePlumtree ukuthi efika kudokotela ngesikhathi sesemasinyane. Kuyenza isimo lempilo zabantu zikhinyabezeke kakhulu into eyenzakala leyana emgoqweni. Njalo lokuthi abantu ababefisa ukwenza izinto zamabhizinisi mhlambe endaweni ezi-remote ezikhatshana lasemadorobheni sekusiba nzima ukuthi ngoba bathwale izinto zabo noma bahambe baye kuyiza amabhizinisi endaweni ezikhatshana, ngoba uzakhangelana lendleko yepetrol, uzakhangelana lendleko yokufa kwemota, uzakhangelana lendleko yokudileya isikhathi andubana ucabange ukuthi mhlambe kube khona into oyithola kulelo business lakho. Nxa ngibala lezo zinto ezine already sekukupha iloss, sekusipha umuntu inhliziyo ukuthi angasafisi ukuthi ahambe ayekwenza lutho kulezo zindawo ezingathi zingaphandle kwamadolobha.
Ibhoda yeMayitengwe Dube yakhiwe eminyakeni esanda kwedlula, kodwa ungakhangela umgwaqo osuka ePlumtree usiyangena kwele Botswana ngalungcele, wonakele umgwaqo akuhambeki.
Ngiphe nje umzekeliso kule ndawo, nxa usuka eBhoda eMayitengwe ungakajoyini i-main road kule strip eziyabout 2 kilometers, i-strip lesiyana sayibhotshwa ngamabhasi akusahambeki. Behluleka nje kona ukuthi baye-greater that little strip sensale sincane kuphela. Izimota ezingena eBhoda eMayitengwe laphana ziningi kakhulu, njalo imali eziyenzayo mina ngidinga ngizibuza ukuthi kathi sekuloko kwahlatshelwa kwathiwa i-devolution of power, i-devolution of power yakhona kathi isebenzani, ngoba imali eyenziwa kule mngcwele le efanele le ayikho ngisho lento eyodwa ebonisayo ukuthi kule Bhoda ikhona lapha eMayitengwe.
Nxa sikhangela amakliniki, izikolo, izibhedlela zemaphandleni, kulobubelo na kumbe lakho konakele njengemigwaqo?
Yonke into elizweni lakithi kuyehla konke kuye phansi emgodini. Ngendlela okwehla ngakhona kusemgodini akukho okuyinto okutshengiselayo ukuthi kule progress noma kulento entsha eyenzakalayo. Isikolo mhlambe nxa kube linhlanhla wathola ukuthi isikolo sipendiwe, kuyabe kukuthi i-committee yakuleyo ndawo yegcinisa ihlanganisa izimali ukuthi bayenze ama-projects bezame ukuvuselela indawo zakibo.
Ah, kuphosela ukugcina tu.
Kubaphathi bakithi ngisho kusuka from kuma-councillors kusiya kuma-MPs kusiya kumongameli welizwe. sicela ukuthi abantu bakithi asisebenzeleni indawo zakithi okweqiniso, sike siyekele ukuthi nxa sithi sisebenzele indawo zakithi sigcobisane udaka emehlweni, sicelana kutshelwa abantu ukuthi akuyasetshenzela endaweni zakithi njalo kuyakulethwa i-development endaweni zakithi kungela ngitsho le nto eyodwa eyenzakalayo. Ibhoda emaitengwe nasiyana sakhe saphonyiswa kodwa i-40,000 iphumile, ngitsho lakathesi akukula nto etshengiselayo ukuthi ibhoda emaite ukuthi kule development eyenzakalayo. Izinto zonke azikhutshwe elizweni ngendlela efanelekileyo ukwenzela ukuthi le dignity yethu thina nxa singabantu bezimbabwe singathi nxa sihamba kwezinye indawo uthi mina ngumuntu ezimbabwe uthole ukuthi ungumuntu ongathi ulahlekile. Kuyinto ebuhlungu kakhulu leyana baba Nkomo.
Hayi, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo Dube, siyabonga.
Siyabonga baba Nkomo, ngibonge njalo lakibo bonke abalaleli be-Studio 7, ngibonge njalo labo bonke abantu engangihlala ngihamba ngihlangana labo besitsho bebonga lokuthi bayasilalela i-Studio 7 njalo kuqhubeka kunjalo beletha inhlelo eziliqiniso ebantwini bakithi bomphakathi. Ngiyabonga baba.
Belilalele uhlelo lwezemabhandleni ngixoxa lesakhamuzi sakombimba umnumzana Difa Dube. Asidibaneni kuhlelo lunye ngeviki eza. Kwezemidlalo lamhlanje, umqeqeshi weqembu lamajaha aleminyaka engaphansi kwamachumi amabili elimela ilizwe emdlalweni wenguqu uMandla Mpofu uthi ulethemba lokuthi leli qembu lizanqoba ele Cameroon ngesonto emdlalweni ozadlalelwa khona le kwele Cameroon. Kubika uJoseph Njanji.
Iqembu leZimbabwe kumele linqobe leCameroon ukuze lidlulele phambili kumncintiswano wokudinga amaqembu azaphatheka kumncintiswano weAfrica Under 20 Cup of Nations owazaqhutshelwa elizweni leZambia ngomnyaka ozayo. Abafana beZimbabwe behluleka ukusebenzisa ithuba lokudlala besekhaya emavikini adlulileyo. Umdlalo wehlandlela kuqala waphela zingutshiki lobhanqa kungela qembeleni elisekulitshayela emambuleni. Ukuze bedlulele kusigaba esilandelayo lapho abazabe bezadlala khona leqembu elimela ilizwe leLibya, abafana beZimbabwe kumele benqobe bedlala bengekho ekhaya, njalo umqeqeshi wabo uMandla Mpofu uthi bazimisele ukunqoba khona le Cameroon.
Igame le bayimelele yakubona ngedlabuzana abalalo ngani ngoba amankazana nawo lahambile eCameroon abuya kuhle. Abafana amanda 23 laba bahambile lapho aphenduka le something, so labo bakhangelela ukuthi hayi kanti thina-ke kungani kule kuyi-motivation okunjalo.
Emdlalweni wokuqala uMpofu bengumsekeli kaJairos Tapera, njalo uzibambe esidukwini ngemva kokuba uTapera esethole umsebenzi elizweni leSouth Africa lapho azabe eqeqesha khona iqembu leBlack Leopards. Ngemva komdlalo wehlandla lokuqala uTapera ukhonone ngamalungiselelo abengahambi kuhle, kodwa uMpofu uthi yonke into isihlangene njalo amalungiselelo ahamba kuhle kathesi.
Konke kuqale kahle and zonke izinto zihamba ngohlelo, kungani kulokuyi improvement okuyimpumelelo okukhona in terms of organization and abafana bonke asebeziye babuyile and hayi ikhangani kuzahamba kuhle.
Iqembu lamaYoung Warriors likhangelelwe ukuphakama kusasa ngolwesine ebusuku, njalo lizadlula ngaseNairobi eKenya lingakadluleli kwele Cameroon. Kusenjalo iqembu lamaWarriors lilubhekise kwele Namibia. Ukuyaphatheka kumncintiswano walonyaka wenkezo yeCOSAFA Castle Cup ozaqala ngempela viki ebuyayo. Abafana bakaKalisto Basua bakusibaya sikaGroup A ndawonye leSwaziland, iSeychelles kanye leMadagascar, njalo bazadlala leqembu leSwaziland emdlalweni wabo wokuqala ngomgqibelo. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo, nguJoseph Njanji.
Isikhathi kasisavuma ukuba nasiqhubeke sisonke zihlobo esithandekayo, kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Kubotshwa abanye babaphatheke emkhankasweni wokuhlala lokulala e-Africa Unity Square eHarare besola umbuso kamongameli Robert Mugabe. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele Botswana sezilethemba lokuthi sezizaqala ukuphiwa incwadi zokuba izizalwane zakulelo lizwe, i-citizenship. kwanele okwalamhlanje olivalelisayo ngontungameli Nkomo ngelitshiya kuhlelo lwe-Studio 7 Live Talk lilale.